soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ziku 5 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Robson Jere izolo isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi.
Asikuhlaziya sibona obhedi wathe botshwa, sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uchere sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo.
Ibandla elisanda kubunjwa ele-Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo.
Sikhila abantu kwababumba uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela, badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo, badinga ukuthola izindlu.
Kuhlelo lwethu lapho isikhangela imbali kamoya umnumzana Joshua Nkomo, lamuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi othi uNkomo wayengabusa ngcono ilizwe kulomgabe.
Ubaba uNkomo wakumela kusebenzise ukuthi ama-dissident uzwelana nawe njalo ngawebandla lakhe. Akusebenzise lokho kanje ngoba wayesebenzise ukuthi iZipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa neLancaster yayilibandla lakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso emela ilungelo lababalisi bemaphandleni i-Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo isithi le indlela yokumhlukuluza phezu kokukhalela umsebenzi wokuqoqwa ngababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende. UJere wetheswa icala lokubulala ilunga le-Atuz okulicala elibotshelwe njalo umkhokheli walinhlanganiso ngeviki edluleyo umnumzana Obet Masaraure. UMasaraure sokhululwa ngemali yesibambiso i-bail. UJere ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yilobanini. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-Atuz umnumzana Themba Kuye Moyo.
Icala letheswa u Robson Cherry licala elifanayo lelitheswa u Obet Masaraure. Ngokunjalo nxa sikuhlaziya sibona Obet wathe botshwa, sasi yenze isimemezelo se viki lonke siku stay away. Lamhla uCherry sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo sokwenza istrike, i-national strike. Ngokunjalo sikhangela indlela le kuyindlela yokunqunda imisebenzi yethu, kuyindlela yokuzama ukusithulisa. Pho njengoba i-Atuz kakusiyo Obet, i-Atuz kakusiyo Robson, i-Atuz ngamalunga bekhona bengekho, i-Atuz yahamba. Kodwa sithi uhulumende kakuyekele ukunikeza abantu amacala abangelawo.
Yebo lithi uChere lo Masaraure bamsulwa, ngakho bayahlukuluzwa nje nguhulumende. Kodwa amapolisa athi kulobufakazi obutsha asebuvumbululile. Kalibona ukuthi bungaba khona mpela lobo bufakazi.
UIsa Esifa kwenziwa iinquest. Iinquest yavumbulula ukuthi uJahalo uzibulele. Ngokunjalo nxa sokuvumbuluka lamhla njalo kuvumbuluka ngobungilimbane ukuthi kuyaqala kubotshwe uObed, kuthiwe omunye wakubalekile use-America zukuzuku sokubotshwe uRobson. Lokhu kuyasitshengisa obala ukuthi amapholisa awalabufakazi alabo, ngoba ngabe babelobufakazi kumbe ngaba lobufakazi amalanga wonke lawo obhedi bahlala besiye emapholiseni besiyazi report ukuthi bekhona indaba bebengabotshwa njalo ekuhluzweni ekuhluzweni inkantolo kokufa kuka Isa ibizo lika obhedi alizange libizwe lamhla ngubani osethengiwe oselethi ibizo lika obhedi etulobufakazi lamhla ngubani osethengiwe yistate oselobufakazi obuza jintsha ukuthi uchere ngumbulali siyayazi izanu PF ukuthi isebenza njani nxa isisethuka ukuthi ngaphuma embusweni pho thina kayisiwe bezombusazwe simele ilungelo labasebenzi abasebenzi kade bahlukunyezelwane yiwo lathi umbuzo esilawo amapholisa wona la wahlukumezayo asibophayo sizama ukwadingela imali ukuthi izicathulo zabo zingajeki sizama ukwadingela imali ukuthi bekele ukubhadalisa abantu bekhwabanisa bahole kuhle bahlale kuhle basebenze bethembekile kodwa ngoba bayakwazi ukuthi bona balendlela zokutshontsha balendlela zokuyenza izinto yikho begijima nxa sokuthiwa bophana abantu abakhuluma ngeholo
alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ubengabambeki ecingweni Ibandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo. Ibandla leli labunjwa ngamalunga enhlanganiso zeMathebeleland labazimeleyo njalo lithi injongo yalo yikuthuthukisa umnotho welizwe lokukhuphula impilo yabasakhulayo. Ukuze sizwe ubunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomkhokheli waleli bandla uDr. Samukele Hadebe oyingcwethi njalo ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Inhlelo zikahulumende ofani ngayiziselela inono ekungayi yizo ezidala ukuthi ilizwe libe lalokhu ngesilungisa sithi thina i-manufactory kwathiwe bashakize kube siyazenzela ngoba sesithenga yonke into phandle kwelizwe sizithenge lezigodo lezi ezokuvungula esithi ngama-toothpick so imali yonke i-forex yonke iphelele ekuthengeni izinto kwamanye amazwe alubana lapha kuyasetshenzwa kuyalinywa kuyile manufactoring kwenziwe lonke itshe esithi i-value addition ukuthi kungaphongukuthathwa nje inotho yelizwe ezenjiwayo zihanjiswe zingazangekeziprocesse yikho kwenza ukuthi kungabi le mandla lokhu kube kuguqulwa kuthiwa securrency etshintsha ama-collis rate i-lending rate yokutheni sokuvalwa amabhenki kwathi akusobe kutshintshe lona inguquko iza kuza ngaphandle kokuba sekufakwe imigomo yezenotho ezavuselela ukuthi okokuqala abantu babuyele emsebenzini lokho kukuthi sonke sesisebenza uzama ukuvuka sizisebenza akusiza indawo ngoba sitholile ukuthi ekwenzeni njalo
yiziphi lezi nhlelo uhulumende angazisungula ukuthi kube lomahluko umnotho welizwe ukhuphuke
angithi okokuqala singalibali ukuthi okwenza abantu bangasebenzi uhulumende wafaka umthetho xa ubuyela embalini sisakuwo 1990 efaka umthetho we-SAP owavala ama-factors sithi njengoba wafaka umthetho wabulala i-production wangenisa impahla elizweni ngapha thina sesile ukuthi sakhezet kulokuthi ulethe imitshina yokuthi sisebenzise yikho sithi akufakeleke imithetho ezakhulisa lokhu esikuthi i-local production lapho engivela khona njengomuntu obesebenza nabasebenzi sithi thina imali iphuka ezithukuthini zabantu ile nxa abantu bengekho emsebenzini akukho ongakwenza ngazi ukuthi ye i-economikini
uthe ibandla lakho likhuthaza ukuthi abantu bezithuthukise elithi ngumqondo ogxile kugwalo lwe-Mathebeleland Freedom Charter
i-self-determination ilungelo lokuthi abantu baziphathele the self-government ilungelo labantu lokuthi bazibuse bazilawule balawule le notho yabo asithi thina abantu kabaphume uhulumende angenzi lutho hathi sithi thina abantu kababumba uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo badinga ukuthola izindlu badinga amanzi ahlanzekileyo badinga amadlelo lemithi yezifuyo zabo badinga ukudibiza kunokho yikho kumele bakwenze ngoba amandla ombuso akuzulu asebantwini okusibuleleyo elizweni okwamanje ukuthi wonke lokho kwenzakala akwenziwa kukhangelwe impilo kaZulu ukhangele nje ihlekanyana labantu elizuzayo ngaleso sizathu sithi hayi abantu sokumele bazibambele bona ngoba bangakwenza lokho bangahlali bekhala lokho besithi lokho sekwenziwe lokho sokwenziwe lokho ukhulumende okhona uyakhutshwa ngabantu and njengesystem alliance sithi hayi inzalo kayiphumi
lingabe lisitsho ukuthi ngokuvota la kumbe kukhona okunye
indlela ziningi abantu abangathola ngazo abakufunayo eyekuvota yiyo enhle kakhulu ngoba lo mhlaba uza kubona ukuthi abantu ngokuvota besithi nxa lolo khetho lukhululekile into engaze sibe layo kuleli lizwe kodwa kuzakhomba ukuthi hayi abantu bebefuna ukuthi lokhu kwenziwe ngale ndlela nxa ekhona obenqabelayo la umhlaba uzabe kubonile kodwa-ke abantu abalisiso sokufeza abafisa ukufeza bala ndlela eziningi nokuya nje ezinkantolo baye ukuthi lokhu nalokhu sifisa kube abantu balelungelo nalokhu ngesilungu phecelezi sithi advocacy inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze ngiqoqoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yilona lizwi lethu sikhulume ngazwilinye ngoba isikhathi sitshayile bantu bakithi
alo-ke ngu-Dr. Samkele Hadebe umholi webandla le-Freedom Alliance oyingcwethi ecubungula ezomnotho kanye lezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo kusenjalo uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo imali yegolide asanda kuyethula izaphathisa ukwenqabela ukuwa kwamandla emali eZimbabwe lalapho ixotshana ledola leMelika kuhlelo lwethu lapho esikhangela imbali kamuye umnumzana Joshua Nkomo namuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Umkhwananzi uthi nxa sikhangela imbali kamuye kukhanya wayengabusa ilizwe ngcono kulomunye wakhe umnumzana Robert Mugabe owagcina kunguye ebusa ilizwe.
Izaphu yayinikwa usekelo yiSoviet Union yikho kwabenza bathula bangafuni ukuthi baveze ukuthi sekusenzakalane emfaneni weRussia. Kodwa ke umbuzo uthi yena ekuyini okunye ayengakwenza mina mbona sengathi ayengakwenza wayezomela kwenze ngesikhathi sekuhlelwa indawonye etafuleni lapho kubhalwa kuvunyelwana kulotshelwana kusayinelwana sona isivumelwano sika-1987 Soviet Accord. Sengitsho nalabo bantu ababizwa kuthiwe abahlamuka ama-dissident nawo futhi unkomo nobukhokheli bezaphu babathengisa kwana laba nabantu ngoba ngabe kwakungekho isimo esasisenza ukuthi izanu ingangena emathebelendi ichachaze yenza intando esasivinjwa ukuba khona kwabahlamuki labo ababengabe besuka kuzipha kwakungasezi kube khona isidingo sokuthi bacele ukukhumisa nomlotha nezaphu izaphu amandla ayo okuyakhulumisana nezanu yayiwathatha kuwo ama-dissident noma yakuthanda noma akuthandi yayiwathatha kuwo ama-dissident ngoba izanu yayifuna kube lokuthula kungabi nomhlubulo lapho kuthiwa kayikwazi ukungena yenza intando yayo emathebeleni yayingakwazi ukungena yenza intando ngenxa yalawo ma-dissident. Unkomo ukubaluleka kwakhe kulezo nkulumo kwakuyikuthi akhuze abahlamuki ukuze imathebeleni la ivulekele izanu idle ize igogode incinde njengalokho esikwenza manje isimo esavulwa suswa kwama-dissident esuswa emathebeleland isivumelwano sika-1987 engizama ukusho ukuthi ubaba unkomo kwakumele akusebenzise ukuthi ama-dissident uzwelana nawo njalo ngawebandla lakhe akusebenzise lokho kanjengoba wayesebenzise ukuthi izipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa ne-Lancaster yayilibandla lakhe ilibutho lakhe elalimenza naye ahlonitshwe yikho ubona abanye ababengenamabutho kababi abazange bahlonitshwa balalelwa kwakulalelwa abantu bepatriotic front kuba yiba babenamabutho. Nango 1987 wona lawo madizen noma emahlanu noma emathathu kodwa yiwa empha isithunzi sokuthi kuthiwe asikhulumisane nomdala lo.
Kodwa nxa ukhangele imbali kamuyi unkomo ubona ungani ngumuntu owayengabusa ilizwe leZimbabwe ngcono kulalokho esakubona sokusenziwa ngomunye wakhe umgabe.
Yebo ngiyavuma ukuthi ubaba unkomo kube nguyena owaphiwa ithuba lokuthi aphathe ilizwe laseZimbabwe ngo-1980 esikhundleni sikamgabe wayengaliphatha ngcono kakhulu. Uyamthanda noma kawumthandi ubaba uJoshua Mqabuko Nkomo ube indoda ele vision ekuphathweni lekubutheni isizwe ayengelakho yikugodla alamulele abantu ababemthanda abemathebeleland. Yena ubevule sathi isifuba sifukamele sengisho namatsiyane namaqande enyoka ayezophuma achamisele amlume isifuba leso. Yiyo i-weakness yakhe kodwa umbono wakhe ujulile kakhulu futhi lothando okade luzokwenza ukuthi isizwe sibumbane sibambane simanyane khona lokhu ukuthi inhlelo azivulayo engekho embusweni ekhokhela nje ibandla lezabo amaplazi awathengayo ngcedisana lebutho lezaphu amankampani awa ama project awaye wavula awokulima awezinkomo uyazi ukuthi zikhona izinkomo zezaphu esendaweni okuthiwa kusemweneze nawunets namaplaza athila ethe chithisa kanje izwe lonke kuyabonisa ukuthi kuyindoda elomqondo ohluzekile obekumele ukuthi ngabe iZimbabwe yabusiseka ngokukhokhelwa nguye isuka emabhonweni.
Alo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 ese South Africa. Kusasa siqhubekela phambili ngodaba lwembali kamuye uDokotela Joshua Mqhabuko Nyongolo Nkomo silengxoxo lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet le The News Hawks lilodaba lokuthi usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Strive Masiwa usefuna ukuthenga iqembu lenguqu ele SuperSport elekwale South Africa. Iphephandaba le News Day lilodaba lokuthi sokulobufakazi bokuthi iziphathamandla zikamunicipality weHarare zaba lesandla kusivumelwano lenkampani yeGeonix ethi yaqatshwa ukubutha izibi eHarare. Linkampani ibikwa ifuna ukuhlawulwa imali ezinkulungwane ezingamashumi amabili lambili $22,000 ngelanga osekusalwa ikhansili le. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi imota kalo ozithi ngumfundisi uPassion Java ichaye omunye umama ozithwele wafa eHarare izolo. Okwamanje sengilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani, salbonani balandeli bomsakazo Studio 7, abasakazi bonke, umsakazo omuhle, umsakazo othandayo, umsakazo ke kamthwakazi siyabonga kakhulu. Ngithanda ke ukubonga kakhulu ke inkulumo ke kababa George, George Mkhwananzi, ukhulume kamnandi ngendaba kababa Nkomo. Ngiyibona izano isenza ulutho olungani luhle emehlweni ethu njengamaNdebele, njengomthwakazi. Noma inhle kanjani, kumele ufake question mark. Khona babe kutsho kusho kukhona ababe kwenza kukhona ababe kuvala kukhona nje ababe senza ngakho izilima lokungacabangi njengomthwakazi nokuseyisa nokusidelela izana kaze yasithanda izana nje ayikaze yasenzele kuhle njengomthwakazi so baba George ukhulume kahle siyabonga kakhulu ukuthi kusese nabantu abakazokukhuluma amaqiniso wasebenza ubaba umdala unkomo kakhulu kodwa ke waphazamiseke laphana kusivumelwano ngoba waphuma waphela ke laphana kubudlelwano sazimela sodwa njengomthwakazi ngabe konke lokhu esiphakathi kwakho namhlanje njengomthwakazi ngasibubone siyabonga kakhulu sizaqhubeka njalo siyamlalela futhi ubaba uGeorge kusasa njengomsakazi ukuqhubeka nokukhuluma naye sizwa amaqiniso evela ke ngembali yethu amaNdebele siyabonga kakhulu
ngivinyelela uZulu wonke eZimbabwe linjani shuwa ilizwe seliwonakele izinto sezikhwele ngempela uhulumente wethu lo esilayo besifisa ukuthi ngabe kuyavota kutsha abantu bevula amehlo nxa bevota bebona ukuthi le ndaba esisuka kiyo lapha kufana le nkomo ebhaleleyo inkomo ebhaleleyo nxa ekwazi ukuthi laphana inkingabanjwa ayihambi iyatshintsha isayidi nxa ibisedamiyeni athela kwelinye isayidi so nathi nxa sabantu simele sivuleni amehlo sibone nthi lapho esisuka kunjani sizwe selinzima sisamele ukuguqila ilizwe melele istudio 7 isenkayi esigabeni sasempho
studio 7 studio 7 linjani linjani mathiwane linjani lonke bakithi hhayi ngiyasiyaphila ukuthi ngiqambe ngamabizo ayo ngaye libaningi lonke umhlaba wonke amagumbani ama nomhlaba uzobefika e-America uqobo hayi thina siyaphila mpela hhayi ngithi ke mbono ngombono lo bani lowo ndoda kuthiwa ngumavava lowo mbe kuthiwa amavaza bothiwa mavuvu mavuvuzela hhayi into ayikhulumayo hhayi no ayiqondanga and awungaze akwazi ukuthi vele ukhumbulani unganaso umuntu wezimbabwe ungani umuntu ubozalelwe kweni lize mbekuyakhulisa kwale America ngazakwazi manje into ekhona ukuthi ngasikukhangela umuntu lo ukuthi isikhathi lathi ke sike sihlale phansi simkhangele simbone ukuthi kanti unjani ingqondweni yakhe bese singenze nje ingqondo yakhe ngayayisiyo kahle asozethe abantu bedubeka besenze nje bethe na abantu bahlezi kude bahlezi kude le nto ayikhulumayo le mani yaze iyakhuba kakhulu iyakhuba asazi no come the 23 sibone kuzawela lapho indulo uqhawuqhawu hayi madoda ngicela lonke singagumela umhlaba sihambeni sike siyekhole siyovota sonke sihambenini akulani ukuthi singada sihambeni siyevota nami iyahamba umna kuthi asengaqeda ungaza bani hayi ngikhuluma iqiniso lokhu akwenzayo lokhu hayi kathi sikhumbula abazali bethu bashona bebadla abantu bakufake embizeni akusebenzi nazi zobuhlungu kakhulu hayi tanki ngibongile makhiwana ndiyembonisa umbono omncane noma kuzonga noma kuhle kodwa ngifundisa ngenhliziyo yobuhlungu babayi
siyabingelela emsakazweni westudio 7 siyabonga kakhulu sibingelela abalandeli abalaleli bonke nje ngithanda ukuphawula kakhulu ngendaba yamadoda kakhulu ayo emarabhi mabe commenta noma mabekufaka ukuphawula bagxeka i-CCC beiqathanisa lezanu p f kanti ke ngithi cha i-CCC ayiyoni ephethe i-opposition njengabo nabo beophoza umbuso khona lokhu okhona wabomnanga bona bengagxeki i-CCC whatever indlela abacabanga ngakhona nakhona bengathi umuntu wesisi uyabathengisa uyabadayisa no cha ngizwe omunye uthi abantu besisi ababotshwa abatshaywa izano ababulawa no abantu besisi bafuna ukukhulula laye umuntu wemerapi uzakhululeka mase kubusisisi so mina ngithi abantu abangama-opposition njengabona bomthwakazi ababambane bebe into eyodwa lesisisi uwenzela ukuthi singakhipha umbuso lo ucindezelo maybe phambilini sesingahlala phansi silungise lezi nkinga abe-emerapi abakhala ngazo kodwa singathi hamba si ngama oppositions indawonye si oppose umbuso khona singabe nombono ngendlela engizwa manje amadoda emarapi ekhuluma ngakhona sizohluleka ngoba sizoqala ukuthi sigcekane sodwa thina singama opposition kanti ke sesinika izanu PF ipower yokuthi qhubeke kunjoba kunjeba okwehlule oJoshua Nkomo la bazi bashona so sithi asibambisane sibe munye nyamuzo omunye uyagxeka ukuthi singa sithi sibambisana nabo bani indaba yokuthi sihlukane sizizwe ukuthi singamashona singamandebele singamakhala angeke usisize sibambaneni silungisele izwe lakithi ngomnyawo zawo ngevote sesobona okunye phambili siyabona
siyabingelela istudio 7 awubakithi ngenhlupheko ezingaka esinazo kinga ukubali bana ziyaziswa umhlaba wonke jikelele azikhitshwa sesiyabathe siyazama ngalokhu angazi kumbe sisuke sikhulume kubi kumbe sisuke sibe njani awubakithi ngokuhlupheka kwami engikho khona mina ngikhalela nje kuphela ukuthi alubana bengahlangana hlanganiswa nabo phela lava ama lawyers of human rights ngoba mbona ukuthi bayikini kune violation of human rights especially kuma pensions ami imali zami engaphongubandlululwa angazitholi ezidimo ezesovethi ama futhi ngayizo imali engazivelayo nakathe singizibona ngihlupheka nokwenza athi pho kuze kugcine ngani ngiyazenya ukufaka kithi ngiloko engihluphekayo noma ngenzanga lutho manje neredio ayitelevise ukuthi mhlawumbe itshele umhlaba kwakungaba nomunye umuntu ongaba nosulu. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 lina elisazisa ngezindaba zomhlaba wonke ongaka nesivula amehlo. Hawu bakithi sesiyathe siyakhuluma asizizwa ukuthi kanti esikukhulumayo akuzwakali yini bantu, siyahlupheka bantu. Hayi, into eyenza sigame ukukhuluma ikuhlupheka eZimbabwe mangala namhla nxa bekhuluma ngokuthi umthuli ikhuluma ngokuthi usekhipha amakhoyini angasebenziyo uwasangaphi, ngoba bona bayazi ukuthi akusela mali ehamba ebhenki, sebedinga imali ebantu. Wena uthatha imali yakho usiyathenga ikhoyini engasebenziyo usiyabanika imali. Izana ayisakwazi kwenzayo bakithi, ayisakwazi kwenzayo bani. Abantu asiyekeleni ukutshona uDuma uthi uyathenga into engasebenziyo. Ikhoyini leyo ngeyani? Igoldi leyo ngeyani? Wena inxa igoldi ibekiwe ungayithenga ulecala namhla leyo khoyini esithengwa emabhenki ngenjani? Awusadubiyeka eZimbabwe bakithi ngezinto ezingalangqondo ezenziwa ngomnanga kwalabo mthuli. Abasakwazi abakwenzayo bakithi bantu besintwini. Asiziboneni ukuthi thina vele sizintanda zisalahlwa kudala. Noma ngubani ngubani ukukhangele lokho ukuthi esindebeleni ngapha thina sivele sibekwe aside, asikho embusweni wezami. Nyamangala lo muntu oloke phethe ethi asihlangana sihlangane. Thika salahlwa kudala, sabulawa kudala, namhla khona singahlangana sizayekela ukubulawa. Ngiyabonga Studio 7.
Hayi, lathi siyabonga. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ujaha owadubula abantu abayisikhombisa izolo edolobheni le-Highlands Park esigabeni se-Illinois ubotshiwe ngamapholisa izolo ebusuku. URobert E. Bobby Crimo III ubika ephange wagqoka isigqoko sesifazi lapho eqeda ukudubula abantu waphunyuka watshiya umbhobho wakhe. Kodwa amapholisa athole umfanekiso we-surveillance video bamdinga baze bamthola bambopha. Injongo yokubulala abantu laba kade besembuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ayazakali, kodwa amapholisa abike ukuba uKrimo uyakhuluma labo ngokwenzakalayo njalo ekhomba ukuba wathatha amaviki ambalwa ehlela isihluku lesi. Isikhathi ke asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yamaelwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo, isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi kuyona le iviki elandelayo. Ibandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo njalo nje. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.